Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 23 Zibandlela 2024. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesocha leGugurawundi kwenye ilodge.
Lokhuyana okwenziwa ingqwele nje maye kwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi kakuhlangane ngempala.
Umanisipala wedolobha leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu.
Lezi zitendi zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i-low income bracket, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengelamaphepha o amapayslip ngesilungu.
Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ngokuthi izitanda lezi ziyadula kokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho.
Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le council bezwanane, so bengayisabeli khatshana abazali bethu, abangayisabeli khatshana abana-one, abangayisabeli khatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesocha leGugurawundi kwenye ilodge. Izakhamizi zithi umnini walindawo ovela empumalanga yelizwe waqala walelwa ukwakha lindawo, kodwa kwabonakala abacatshangelwa ukuthi ngabogatsha lwamapholisa ensitha ama-CIO bekhulumisana lecouncil qede kwakhiwa lindawo. Ezinye izithombe ezakhiwayo ngesikambuya nehanda losekuruka gubi. Kodwa ukucunule abanengi isithombe sesocha esigqoke impahla yebutho lengwane yohlobo lwebaret ebomvu njengaleyo yayigqokwa ngabebutho leGugurawundi. Inkayi ngezinye zendawo ezahlaselwa kakhulu ngamasocha la ngesikhathi sombhuqazwe. Kodwa abanye bathi isithombe lesi ngesesocha nje elingayisilo leGugurawundi. Asenelisanga ukukhulumisana lomnini walindawo, kodwa asenelise ukuxoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyayibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Udaba lwelodge enkayi luyadanisa, kodwa ludanisa kodwa luyi-reflection yokuthi ilizwe lethu limi njani. Ilizwe lethu lilizwe eligcwele inkethabetshayo. Asikafiki kulokho esingathi siyisizwe, we are a nation e-diverse. Kulomunye umuntu othi vele lapha khona ucabanga ukuthi laba abanye ukugada amahlombafa. So okwenzakala enkayi kulomuntu ophiwe ilodge, ophiwa indawo, ephiwa ngodlakela ngoba icouncil yayingani iyamncitsha. Umuntu lo ngemva kwalokho ilodge yakhe kuthiwa ilezithombe ezabombuya nehanda ezabogagobi lesesocha le 5 brigade. Nginethemba lokuthi okufaka khonokho yindlela yokubonisa abantu bendawo leyo ukuthi silehlulile. Yindawo yokuba lokhuyana okwenziwa ingqwele nje maye kwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi kakuhlangane ngempala. Isithombe lesi ngibona ngazathi sibonakaliso sakhonokho.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani khona lokhu?
Lokhu kuyangitshengisa obala ukuthi umzamo wokuthi kuthiwa sokulungisiswa udaba lweGugurawundi ngohulumende kuyize, ngoba ngabe besi-serious njengelizwe bekulezinto kodwa kuzithi abantu bezitshela ukuthi hayi bantu into lezi ziyisibonakaliso sembali embi dasizo zinto eziku-encouragewa ukuthi laloba ngubani laloba ukuthi andenzani njengakwenziwayo after i-Germany transfer after into ze-Holocaust ukuthi kulezinye impahla kulezinye inkulumo ezatshintshwayo ungakhangela eRwanda kulokhu kwatshintshwa ezinye izinto ukuthi akusela mahuta akusela mathutsi bonke nje kuthiwa ngama-Rwandans so lapha eZimbabwe ukuthi siloke sile nkolo zabo madikondo lani lana nje kuyisibonakaliso sokuthi hayi kulabanqobileyo kulabanqotshiweyo and abanqotshiweyo iindaba zabo
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhejuli kaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Umanispala wedolobho leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Lezi zitanda ezithiwa ngezabampofu bekumele zithengiswe enyakeni kodwa sezithengiswa kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuyona le iviki. Izitanda lezi ngezendawo ezihlala abanengi ama-high density ngesilungu. Sixoxe lo councillor Ephias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeli liqiniso ukuthi kulezi tende ezithengiswayo eVictoria Falls kulezi tende ezingaba phose yi 500 okwakuqala masingagohlwini ukuthi izitende lezi zadingelwa izizalwa labahlali beVictoria Falls lezi zitende zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane i low income bracket low income earners labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengela maphepha o ama payslip ngesilungu. Iningi labantu okufuze bathole lezi stand abalelungelo lokuthola lezi stand abenelisi ukuthola imali engaba yi $3,000 kumbe i $5,000 nxa ufuna i stand e high density kumbe e medium density respectively efakwa yi council ifakelwa ukubana ibe yisibambiso sokuthola lesi stand.
Manje uZulu yena uyenelisa yini imali le okuthiwa yiyo yokuthenga izitende lezi?
Iningi elabantu elifana labantu elenza imisebenzi yezandla abathengisa emsika abathengisa izigodo ezivaziweyo ontanga abafelokazi abahlala esikhwahleni abasebenzela uhulumende abasebenzela umunicipal wethena lowo kubenza bengenelisi ukuthi babhadale leyo ntengo efunakalayo ukuthi bathole izitende. So gande lokhu kusichiya ngaphi? Kusichiya esimeni sokuthi izitende lezi bekumele ziphiwe abahlali beVictoria Falls kunganani ngomhlobo zicina zithengiselwa abavela kwamanye amadolobho. Bekumele sinike abantu imali okufuze bezibhadale kodwa sibanike isikhathi eside sokuthi babhadale lezo mali. Ngani? Ngoba idolobho leVictoria Falls okwakathesi alikavuki kusukisela ngesikhathi seCovid.
Lo ke ngu-Councillor Ephias Mambume owedolobho leVictoria Falls. Kunjalo nje izitanda lezi zibikwa zidinga imali yesibambiso kumbe idiphozithi yamadola emelika azinkulungwane ezinhlanu US $5,000 kumbe US $3,000 okuyimali engeneliswa ngabaningi. Lokhu kubangele ukuthi abanye besabele ukuthi abalemali enenge abavela phandle kwaleli dolobho yibo abazenelisa ukuzithenga. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Inhlanganiso esingakutsho okwakathesi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kusamele ziyenze ama-applications. Kusitsho ukuthi bona kusamele behambe ekhansilini betsho ukuthi i-stand lezi bayazifuna. Ngani? Ngoba kule i-advertisement eyavela ecouncil eyayidinga esingathi ngama-objections kumbe abangabuya lezinqumo zokuthi ama-stands lawo angiyathengiswa. But abantu abazange bethengise lathi ubukhokheli asizange sikwenze lokho ngenxa yokuthi abantu babakwazi ukuthi i-stand zizathengiswa ngo around June July last year and we see ukuthi from that time one would expect ukuthi izakhamizi ziyabe ziprepare in order to ukuthi belungiselele inzuzo yabo abazayenza ukuthi bethenge ngayo istand, bephathale ngayo istand. Siyakwazi yebo kambe ukuthi imali le ingabe inkulu, but esikutshoyo yikuthi izakhamizi zeVictoria Falls siyaziloyisa ukuthi zizame ngamandla wonke ukuthi bengayiyekeli ukuya applyela izitend lezi, ngoba at the end of the day akusoke kumise abanye abantu abangathola amathuba okuthi be-applyele begcine bathole. So yikho esingakutsho kathesi ukuthi asilawo amandla esingawenza kathesi ukuthi simise ukuthi kungathengiswa kwezitend, njalo asiboni kungaba lelinye ithuba elizaba khona ekubuyeni kwesikhathi esingavumelana sibili sithi okakathesi imali le iyanele, njalo wonke umuntu uselungele ukuthi ezibhadalele lezi stand. So siyaloyisa lokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingayekeli uku-applyela ama-stands lawo.
Manje njengoba kufunakala ama-deposit wona la ama-5,000, bazenelisa njani iningi lingasasebenzi?
Ibhizimusi yayivale ngesikhathi se-COVID, but okakathesi engakutsho there has been quite some good developments in terms ye-tourism. And njalo isikhathi abasinikwayo after ukuvetha banikwa almost esingathi 6 days, inyanga ezimbili, okuthi abantu kuyabe kusamele bebe bezama ukuthi bebhadale izimali ezinjalo. So engakutsho sibili yikuthi into enjengomhlabathi abantu bakithi we should sacrifice ukuthi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sizidinge, ngoba iVictoria Falls mfowethu ukuthi ngitshele iqiniso indawo isiphela, okuthi asazi ukuthi amanye ama-stands ayabe ezaphuma nini, asikwazi ezinye indawo ukuthi leyo zingaphuma nini. But awusoze ube ngumhlali weVictoria Falls ongasoke ethole ithuba lokuthi ethole indawo kumbe lapho amele behlale khona kumbe azotshela khona abazukulu lezi zukulwane. So siyathi abazame ukusacrifisa bezame ukuthi bona behambe be-applyela. Okuzayenziwa ekhansilini antsho bona bavotele abantwana babo kutsho ukuthi kula ma-policy makers lawo bazabayenzela imizamo yokuthi konke abazakwenza as long as sebe-allocative bazakhulumisa abantu bengayesabi ukuthi bese besaba izimali lezi ukuthi ama-3,000 ama-5,000. Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council bezwanane. So bengayesabeli ikhatshana abazali bethu, abangayesabeli ikhatshana abanawami, abangayesabeli ikhatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Lo ke ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association. Ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le eVictoria Falls. Okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abachayeli abahlala duze lalapho okunentuba zomgwaqo ama-toll gates bazakhutshelwa ingxenye yembadalo eyisilinganiso kokulitshumi ekhulwini i-10% kumbadalo abamemele bayikhokhe. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umchayeli owetheswa icala lokuthumba abantwana besikolo se-David Livingstone eHarare ubesemthethwandaba ngomgqibelo lapho umtshutshisi athe kumele ayehlolwa ingqondo ukuthi zibonakale ukuthi uphelele na engqondweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani balandeli be-Studio 7, kunye labasakazi umhlaba wonke jikelele. Ye, ngizwiliwa kuChuma lapho uJoseph Chuma jabula elilanxa engazabe bekhontesta lo gift of Stalos Fizzle bebevele ezawina, ngenxa ukhontesta abantu bevele yena ezawina. Ha, lapho kwakuChuma lamanga babo, lamanga Chuma, nxa ufuna ukwazi ukuthi zanu ngeke idobheni next koBulawayo, ubuya kuze ubaba uSikhanyiso Ndlovu ngabe uyaphila, uze uSithembiso Nyoni. Baba uzuchinga tuwe utubula waya kuinegi babuchuma ngeki zanu ine kubula waya ulamanga chuma usunqedwe nje umchabango nedwe umchabango ufala umuntu ojabulela umuntu ofika wabamba umuntu uwamchama khala waphumula sisithini uyinile besilo ulamanga babuchuma sedithola umuntu ozalibambela lichaye akula kuwena okade uzakwenza babuchuma suzingenela nje ufakwe umchabango wena babuchuma kahle kahle ufakwe umchabango uchabango bevele ufuna ukungenisana ngoba lowo mama amfakileyo vele ngeke dobe next ukhangele ukuthi i-CCC yena lowo mama afakwe umchabango uyadobha amavoti amangaki uze uthembiso nyona lochinga ngoba ebabasaphila
nginohlupho lami bakastudio 7 nginabantwana babili bachiwa ngunina ukhulisa iguga kakwanisi lutho nami nginje kangikwanisi lutho imali ukuze ngithole ngithola nzima lokudla khonapha sithwele nzima nabafana babili bafunde esontala bengicela uncedo sibili hlobo zikamlimi uyise wakhona ukhona manje vele kabakhangeli kushukisela bebancane azange wathenga sona sigqoko kanani baphiwa ngabantu izigqoko bebebhaliwe kusikhetha impilo pho kathesi bayaxothwa
studio seven linjani basakaza abahle hayi vele lapha ukuthona nje omalakhi nabothabango kuyacaca nje ukuthi basebenzele izanupiya omalakhi ma behola imali kwizanupiyaf bengathathi ukuthi yonke into bekhuluma ngokuthi umthetho kulandela umthetho uyuphi umthetho olandelwayo ngoba phela ma kuvinjwa isikhathi esiningi vele kuvinjwa abe opposite party akaze sibone umuntu wezanupiyaf euyena ovinjwayo kuyacaca vele nabothabango ngoba usizo nje le ndoda ekhuluma ngokuthi uthabango uyahola laphana kwezanupiyaf yinto vele eyenzakalayo le yinto eyenzakalayo kudala ngokugxekwa nje ilungelo labantu basezini abahloniphi nje kuphela abantu bezanupiyaf abahloniphi into lomalaki kankomo la engafakazela abantu yena ukuthi uwenza ubaphi kulandela umthi yiwuphi umthetho wakhona olandelwayo ngoba yonke into eyenzakala yenziwa ezanupiyaf bazenzela amaloya yibo yonke into thina noma silaphana vele akaze sabona umuntu othi noma engahamba ekhoti akaze sibona izanupiyaf idliwa thina emakhoti yikho kona kuyacaca khona ukuthi vele yonke into eyenzekayo pha yonke singeyezanupiyaf so angazi ukuthi bona abantu mzwana izanupiyaf izophuma lakhe futhi bazoyikhuluma yini le nto abayikhuluma kanje ngokulimaza amalungelo abantu
ubonani isizwe sezweni kwezimbabwe aze uhlala ulungiselela amavoti njalo nje kathi i-economy izazile emzwenini kwesinye isikhathi vele amabandla ibandla eliphikisayo is not ukuthi kumele zihlale kunjalo so for izani wrong vele kwalesi sikhathi kuyakukhathe ukuthi uhlale phansi masemzwenini makayela kwamamazwe omalema labanye bahlala phansi labamanye amabandla nxa bengahambisani eminye imbono leyo bediscasi kanti manje rayithi i-economy yakhona izakaswa sikhathi bani njengobana kuhlala sokuvotwa sokumisiwe abanye sokuvotwakhathi sokuyasebenza ukuvotwa rayithi lize lulungesikhathi bani umbuzo okhona then lo omunye obethena kustudio 7 kukhuluma indaba kuphela ayasileziqiniselelo because studio 7 iyakhuluma nomunye welinye ibandla khulume nomunye wenibandlasize bafonele khuluma intungamele mkomo bafonele hayi omunye athi umbono wakhe omunye athi umbono abamabandla akusene xa umuntu wakhona bengehlule kumbambe ethingeni bathethe hayi wehlekile ukuhambakala ethingeni so-ke hayi angivumelani lo mbono ukuthi kuthiwa into zezalo kuphela ngiphendulele laphana i-studio 7
neningi morning ku-studio 7 ndibuka njani likhuluma no-Hetrick Nyathi i-leader wezimbabwe protest for change pressure group le ezahambi yoprotest ezimbabwe sitanda sikhuzele umalakhe inkomo aziphathe kahle asihloniphe ngatholi isikhathi umalakhe inkomo besimaze ngumuntu orayithi kakhulu ngesikhathi angabi kuzano onele ukungena kuzano akananembeza siyamazi ukuthi ubuye efelaphusi kanti akananembeza ngababona abantu befelaphusi behlupheka khonaphana abelokhu ebhizi esithi izinto zirayithi umkhuze nyini vele akavala umlomo wakhe adle thule
studio seven umathintithale nokukhuluma ngendaba yegugrawuni zinduna lamakhosi esilihloniphayo siyacela lilandele umthethosisekelo lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni ndawo endaweni zepolitiki lingamakhosi uhulumeni kabuye njengokwenza kwakhe ebuye ezoxolisa kubantu amakhosi lenduna zingangeni endaweni zepolitiki alilawo amandla okungena endaweni zepolitiki lingamakhosi
bantu bakamzilikazi lo machoba yazi umthetho sisekelwa leli lizwe uthi unja siyacela lingasifaki endaweni zepolitiki kanti ngiyeni endaweni zepolitiki Martin Tita lokho lokuba sizukulwa seMandebele
Studio 7 Studio 7 yabingelela kundawo zonke likuzwe sibethemba liphilile lati siyaphila ngoJesu Nkosi into ebekade ngifisa ukuyazi ukuthi uChabani into lalo oyenzayo ubone ngathi zangifisa kuphi ngoba sizizwe nje ukuthi umuntu osebenzela izandla labo Phugeni uPhugeni ngokuzwa kwami wayengathi umuntu okhonzayo kodwa ngendlela esesimbona ngakhona esenza ngakhona akunakwenzeka vele ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu abe kupolitiki yakuqamba amanga so into eyenzakalayo esifisa ukuyazi ukuthi uChabangu yena into yiyo ocabanga ukuthi ezayenza yini ngoba manje abantu sebeqalile manje abezani ukungena ezikhundleni kade sithethwe ithukuze ubone ngathiwa yena khona engakwazi ukuthi labo bantu abasuse namuhla kuyabonakala ngempela ukuthi into yenzileyo uthengiwe njengalokhu ubabalana kade ekhuluma ukuthi uthengiwe le moto ohamba ngayo manje imoto ezani amafutha abamthelele bese mangala iziphofu ezihamba zilandele emuva zingazi lanaluwa kuthiwa isikhulumeli sakhe futhi kunzima esikubonayo kodwa inkosi yazi kwelinye ilanga one day one day lathi sizabe sijabula uNkulunkulu yazi Jehova kasosithutha ngiyabonga
Oh Studio 7 silibonga kakhulu indaba zenu lisinika zona eziliqiniso yazi nginombuzo lapha lo malaki inkomo lo ukuthi na ma ikhona phana eFirabus from eFirabus center ingena laphana phakathi ibheke ngale ngakoma ibamba ngale zitolo ngale isedluletheleka umgwaqo ngkhona ubona ulungile yini mayithi kule development emathebeleni ndeyithiza ngabona lo ubaba olukhumana isiphofu kahle kahle umalaki lo kahle kahle angazi umuntu onjani ukhulile kothi ingcozo kazikhulanga akazama ukuhlenipaunti bemandebeni aolokhu bakhulumela manga la
Studio 7 angibingelele salibonani hhayi thina siyaphila Studio 7 ngithi nje angincome lo baba ukhona ubaba othendayo lapha ey'nkundleni zokuxhumana ubaba obonakale ekubulawayo etshela uJoseph Chuma emehlweni emtshela iqiniso lubaba hhayi siyamdinga njengenkokheli ngokufisa kwami ngiyafisa lokwazi ukuthi ungubani wangaphi ngoba ividiyo lakhona kalizwakali ukuthi ungubani wangaphi hhayi lwani ubaba ngimtshayela isandla yizo inkokheli esizidingayo yabona ubaba lwana noma engwaliphi ibandla mina ngingamvotela ngigijima indoda lwana ubaba ngifuna ukutsho ukuthi hhayi baba ma ungabe uyangizwa lapho engikhona hhayi keep it up umuntu omdala uyazi akukho okuthileyo ubekile ubaba kwezwakala emtshela uThuma iqiniso emtshela nje ubuyibo babo njengezanu PF ngoba ayisikhathele bakithi isikhathele idolobho basibulalele ukutshontsha batshontsha kabakhathali ngokutshontsha babuye futhi emphakathini bazokhuluma amanga nsuku zonke bakhuluma amanga hhayi siyabonga baba siyabonga kakhulu ubaba ngimethulela isigqoko hhayi okhulumayo ngundlovu endaweni yasesigodini eSwazi ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili i-2 minutes siyabonga Ukuzemelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika, unkosikazi Nikki Haley osesele ebhekane lomnumzana Donald Trump uthi ukhangelele unqoba kukhetho lwama-primary oluzenziwa lamuhla esigabeni se-New Hampshire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, umthetho obviously uDonald Trump nguye esibambe ibase yama Republicans. So masikhangela lokhu abathi ngama polls sibona ukuthi uDonald Trump sili ulokhe kokhela kakhulu uphezulu le ende futhi sibona uDonald Trump engaparticipate kuma debate ngoba uthi yena hayi ama debate la umoshi isikhathi ngoba vele yena nguye onjani ofunwa ngabantu and then ama polls lawa tshengisa ukuthi lento ayichoyo ilinqotho ngoba ulida ngoma 40 points. So lana esikubonayo ukuthi laba ababili but uTrump ulama problems ulenkinga eziningi kabi ulamacala khona manje angu 4 asenkantolo ende kungenzeka ukuthi kulawo macala ngatholakala elecala elokuthi angagwetjwa. So ama Republican I think wonke khona lokhu baku khangela bakunanzelela ukuthi kungaba yinto engaba yiproblem
khona kuma-Democrats kumongameli Joe Biden. Yena umbone ephumelela yini kukhetho njengoba ucwaningo lutshengisa ukubana engaba esemva kukaTrump?
Well, hayi ma kusiya lapho uBiden inkinga anayo khona manje esiyizwayo ekhulunywa ngama-Democrats amaningi ukuthi usegugile and bathi bona babona ngathi sokumele ukuthi ama-Democrats afake umuntu osasemncane kuno-Biden. But ma ubhekisisa udaba lwakhona uBiden noTrump abahlungananga kangako ngeminyaka. I think bahlungana ngeminyaka emithathu nje kuphela. So uBiden right now ma ubheka ezomkhonomi wala e-America singathi thina i-first term yakhe le ewuqala wenze umsebenzi omuhle kakhulu. Wonke umuntu uyawubona umsebenzi owenziwe nguBiden. Ma ubheka even into esifana labo unemployment rate is the lowest khona manje ku 3.6% is the lowest unemployment rate ku America that siyibonile ngathi eminyakeni engaba ichumi lanhlanu and then at the same time sikhangele uTrump ubona ukuthi uTrump ekusukeni kwakhe embusweni i-unemployment rate yayisikhuphukile isikubo 10.9%. Ubheke khona manje i-inflation uBiden has managed ukuthi ayilwise i-inflation i-inflation nayo yayisikhuphuke yafika kubo 9%. Khona manje uBiden useyehlisile singaphansi kwe-3% and sikhangelele ukuthi iye ku-2% okuyiyona efunwa yi-Federal Reserve Bank. So masibheke zomkhonomi singabheki ukuguga ukuluphala kukaBiden. Umsebenzi awenzayo ngumsebenzi omhle kakhulu and therefore ma ukuthi angakhontesta layo uTrump ngibona mina ewinner uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Kwezemidlalo, kesikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leGhana lizadibana leCameroon kuthi eleGuinea lidlale leSenegal. EleMauritania lizadibana leAlgeria. Emdlalweni wakugcina kusasa eleAngola lizadibana leBurkina Faso. Kesikhangele ukuthi kuGroup A lapho okulamaqembu athi wona Equatorial Guinea yiyo ekhokhelayo kugroup A ile mklomelo engu-7 kulandele iNigeria bese kubuya i-Ivory Coast kugcine ngeGuinea Bissau yona ephansi ilamklomelo ngitsho lodwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America sikhulethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethulwa lamhlanje. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabu kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurahundi kwenye ilodge. Umanisipala wedolobho leVictoria Falls useqale ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ukuthi izitanda lezi ziyadula okokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisithinte njalo ntambama lamhlanje ngo-half past 7 silazo indaba kusihlwa.